lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium namhla. Umnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle-income economy with increased investment, decent jobs, broad-based empowerment, free from poverty and corruption by 2030.
Umnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe ngumnangagwa umnumzana Nelson Chamisa, yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance, ubengekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe lo msekeli wakhe umnumzana Obert Gutu bebekhona. Umnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemela. Umgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele umnangagwa lebandla lakhe leZANU PF. Amalunga ebandla leZANU PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwamnangagwa. Omunye wabo ngumnumzana Joshua Malinga.
Ngiyajabula kakhulu ngoba ilanga lokuqeda ukungazana.
Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Angelini Masuku uthe sekuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ngemva komnyama kubuya ukukhanya, light comes after darkness. Ilanga lalamuhla ilanga eliqakateke okwedlula amanye amalanga kithi. Umsebenzi uNkulunkulu asenzele wona phezu kwakho konke esikubonileyo kusukela kuNovemba kusiza khathesi. Umehluko wempilo zabantu, ukuthokoza kwabantu nje bekhululekile. Le misebenzi eminingi ebese siyibonile iqadi abantu ababe ngiyalithanda. Iqiniso liqiniso kaliqiniso.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa, umnumzana Joseph Kabila oweDRC lomnumzana Edgar Lungu wakweZambia. Ambience 2 kutonga kwaro ngimele studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.